abadala bande ukuchayinja befihle umphini njalo bandanga ukuthi bathi bandla esikwaziyo ukuthi iZANU-PF le-ANC bekunobudlelwano obukhulu ubungeke uthole umuntu we-ANC esithi yena hayi kutho ukuthi iZANU ngani iyaphambanisa ngani yenza okungaphumeleli kahle ungambona esesitsho njalo umuntu omdala uyabe ikakhulu e-ANC ekhuluma ngeZANU uyabe kubona ukuthi iZANU sokumele ukuthi ngani kufanele ikizulu kwamakhwapha kwele MDC uPresident Nelson Chamisa uqhubeke lokhu ebambe lenelo ilizwi elilodwa lokuthi ukhulumisana uqhakathekile njalo kufanele kube khona umuntu othembakalayo ongancedisa lapho nxa kukhulunyiswana siyakwazi ukuthi uPresident Thabo Mbeki wathi uqondile lokho uPresident Zuma wavumelana nakho njalo siyazi ukuthi uhulumende kaPresident Cyril Ramaphosa uyavumelana nakho lokho ukuthi kukhanya kuyinto enhle njalo ebukekayo ukuthi kube lo muntu ozimeleyo njalo othembakalayo ongancedisa nxa kuyukuthi iZANU ingavuma ukuza etafuleni ukuzoxoxiswana ngodaba lokubuswa kwelizwe
ngatsho ngobhadla njalo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-MDC lele ZANU-PF ukhulume nje ingani utsho amabandla wonke akwezombusasa
ye kathi phela dadewethu angithi uyazi ukuthi umnumzana uMnangagwa ulo mhlangano wakhe lo awuthi Pollard awuthi wona-ke ulamabandla wonke nxa kuyikuthi i-South Africa ivumelana lakho lokhu ukuthi kule Pollard njalo i-Pollard igoqela bonke abantu abaqakathekileyo angithi ngabe i-South Africa kayikhulumi phela ukuthi kuswelakala ukukhulumisana nxa isithi kuswelakala ukukhulumisana siyazi ukuthi iy'nkulumo eziqondileyo njalo ezinoshindo eziswelakalayo ngeziphakathi kukapresident Nelson Chamisa owatshontshela ukhetho lo president weZANU-PF umnumzana uMnangagwa owabaleka lo khetho encediswa yi-court lamasosha
kuyukuthi lingathola ithuba lokukhulumisana i-South Africa ingumlamulankunzi liyabe liyakhuluma ngakhona okho ukuthi ukhetho lwantshontshwa yini kumbe ngokokuthi kwenziweni phambili kokulungisa umnotho welizwe libona ingane le-South Africa mbele sadakhe lingabuyela futhi kudaba lokhetho lona solwadlula imthethwandaba
kufanele sinanzelele ukuthi ingxoxo yokuthi udaba lokhetho solwadlula ingxoxo yokuthi hayi bo sokufanele sikhangele phambili yingxoxo eswela ukuzwisisa ukuthi ngathi okuhlupha ezomkhonomi yiwini umkhonomi sithiwa yinto eyi-one into yokhona ngeyokuthi umkhonomi waqhubekela phambili nxa kulo hulumende okhanya engakhethwanga ngabantu uhulumende kufanele abe ngohulumende ohlonipha umthetho ogoqela kumbe oqala ngomthetho wozokhetho nxa uhulumende engahlonipha umthetho osomabhizinisi labanye abasuka amanye amazwe bayesaba ukuze elizweni elinjengalenelo besithi abantu laba bangahloniphi le mthetho yabo yokuthi kathi umuntu ukhethwa njani ukuthi abuse ilizwe ungafika lapho le mali yakho bakwanisa ukusuthumela babalekelayo yilo lolu dube esilalo yikho esizama ukuthi sikutsho nsuku zonke ukuthi upresident Nelson Chamisa lanxa sokuthiwa kutheni ngekapho ngusukuma ayehlala eceleni kukamnumzana uMnangagwa athi kasixoxisane ngoba kwenza ukuthi laye angasakholweka ebantwini abangaphandle ukuthi uyalandela umthetho kumbe uyalandela okuthiwa yi-principle ukuthi kule ndlela into ofanele zenziwe ngayo.